Abantu balelungelo lokucabanga indlela abacabanga ngayo, kodwa enye into mina esinazelula emhlanganisweni layo ile ndlela eyokwenza izinto ngayo, and akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikule sizo okunye okutsha okuzasisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents azawarongo futhi umuntu wonke unelungelo lakhe lapha eZimbabwe, njalo even nasemhlanganeni futhi abantu balamalungelo abo agcweleyo. Kodwa kunendlela ezafakwayo enza ukuthi nxa ungathuthuzekanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyo, and mina ngokwami I hope ukuthi ngabe silandela khonokho ukwenzela ukuthi kusasa singabi lama-problems sesibonana ezinzinto asizihambisanga kuhle.
Khonokho okwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ekhethweni?
Well, mina into engiyibonayo sibisibile kulona ebandleni lethu phakathi lapha bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esijodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi, ngoba sekubonakele ukubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So nginokukholwa sibili ukuthi hhayi sesinabantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni, bona bevele beneyinjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe umthakathi lo sengene emzini wethu, ukwenzela ubana nxa ukhetho lubuya lubuye luzithole simile siqinile sibambene, ngoba nxa kungena kubambana kunampumelela phakathi. I-unity's power akukusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye, andibana sesikhangela-ke okwamavoti.